Ukusilela kwemali elizweni kulokhu kuqhubekela phambili lanxa uhulumende esithi usesungule inhlelo ezimbalwa ezokulwisana lalolu hlupho. Ekhuluma emhlanganweni esanda ukuphela eye-World Economic Forum eDavos, eSwitzerland, kanye lomanyano we-African Union e-Ethiopia, uMongameli Mnangagwa ugcizelele imizamo yokuthi ahuge osomabhizinisi bakwamanye amazwe ukuthi bezosebenzela iZimbabwe. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengisa ezitaladeni ibulawayo Upcoming Traders Association uMnumzana Dumisani Ncube uthi umnotho welizwe ulokhu ubhidlika njalo wokusilela kwemali ngezinye zalezi impawu.
Abantu abanamali abathole imali esemabhenki and ezinye izinto zethu eziningi sizithola ephandle kwelizwe, nokuthi abanye abantu ama-members like abathengisa amavesi, ama-food and vegetable food, abamama-hotels ankhona avuma ukuthi abantu bathenge ekhotheshini bengathenga amaswele.
UMnumzana Ncube ulandule imbiko ekhomba ukuthi intengo yempahla iyehla ezitolo.
Ngiyakubone ngani iyakhwela, asikwazi ukuthi ngabe yehle. Sibone ngani impahla zikhwele kakhulu. So besicabangele ukuthi njengoba sebethethu ne-depreciation lapha bazaphinza ama-price control engayikho ongayenza ukuthi yehle. Okwakathesi ama-price yesitolo wonke ngamakhwele.
UMnumzana Pride Mokono, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Rural Teachers Union of Zimbabwe, uthi ukusilela kwemali kubangela ukuthi impilo ibe lukhuni kubabalisi kanye labantwana emaphandleni.
Kanti njalo sibona ukuthi imali lesi eholwayo ilutshwane, ngoba izinto eZimbabwe ziyakwazi zonke ukuthi zakhwela kakhulu ngenxa ye-inflation. Njalo abantu abaningi abakwazi ukuthola imali emabhanga kusho ukuthi bathengise o-ecocash labo swayo. Ngahambe umaphandenisa abona ukuthi ama-prizes e-ecocash ayakethile kusho ukuthi bathina bethenga into ezidulayo imali yabo iphele inyanga ingakapheli. Ngithi abayisephila ngemali engilutshwane kusho ukuthi uhulumende ukuthi konke lokhu kulungisiswe. So kutshengisa ukuthi imali, ukuswelakala kwemali ludaba olukhulu olunzima kakhulu. Yami lo ngithi ababalisi abaningi abamaphandleni besuke ezikoleni zabo kuthatha isikhathi esiningi belayinile emabhanga bethole izimali, ngoba imali yakhona yabinzile ipetroli nxa uthi wathola i-$50 kumbe i-$30 ngelanga. Singakhangela nje abantwana bakhona abafundi ney'ndlela ezilinganele abanye, ngoba abaningi bakhona akula magesi ezikole lapho abafunda khona, akula mabhuku okusebenzisa zokuthi bebale. Njalo ababalisi babo bathatha isikhathi esiningi imali zabo emadolobheni, njalo bafundisa bengalala lidlalo njani ngoba imali abayitholayo zeyilutshwane. So asikhanye asiboni izikole zemaphandleni zizayenza kahle njengezisemadolobheni. Yikho silokhu sikhuthaza uhulumende ukuthi hhayi lokhu kumele kulungisiswe ukuze ukuthi izikole zonke, umntwana wonke oseZimbabwe ethole imfundo ehambelana lalapho akhona elingene.
UMnumzana Bulisani Ncube, ingcweti ecubungula ezomnotho welizwe, uthi kufanele uhulumende alungisise udaba lwemali engasetshenziswa elizweni.
Kuzaphela mhlana uhulumende ezahlakanipha enze into eqondileyo ukuthi adinge enye imali kumbe lifuna kumbe lirandi, ikakhulu irandi, ukuthi kube yiyo imali esetshenziswa eZimbabwe, lapho into zakhe zizaba lula. Kodwa ngangihlala ngisitsho ukuthi ukusebenzisa i-US dollar kwancedisa into eyodwa kuphela ukuthi kwenze umnotho uzinze, helped to stabilize the economy. Kwakungeke ngitsho kuncedise ukuthi umnotho ukhule, ngoba okuqala ivele idola ngendlela eliyilo lona eZimbabwe lisuka ngesithiwa is overvalued. Idola elilodwa elikuthenga eZimbabwe kulutshwane kakhulu kulikuthenga eMelika. Okwenza ukuthi izinto ezenziwe eZimbabwe ngawusuzithengisela amanye amazwe zidule. Kuyabi ivele izona izinto ezisetshenziswa idola kungakasebenzisi ukuthi indlela esebenzisa ngayo i-overvalued ziyadula. Nxa uzikhompela nezinto ezenziwe e-South Africa usebenzisa amarandi, ezenziwe e-Zambia usebenzisa amakwacha, ezenziwa e-Botswana, okwenza ukuthi izinto esizisa kwamanye amazwe they are not attractive. So imizwenimithetho kumele ikhule ngitsho.
Umphathintambo kahulumende obona ngezemali uMnumzana Patrick Chinamasa uthi umnotho welizwe uzakhula ngesilinganiso se-4.5% ekhulwini wonalo umnyaka, lanxa ezinye ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe zikwala lokhu.